Vathi okuvamileyo yikuba lapho ugatsha lukahulumende oluphathisa abaswelayo olwe-social welfare seluthe lwafika esigabeni lwandise ukukhetha abantu ngenzuzo kanye lesimo somuntu okwenza ukuthi iningi ligcine livalelwe ngaphandle kohlelo. Esinye isakhamuzi unkosikazi sitshengisiwe Sibanda ongunobhala webhuku lakoliva Khumalo esigabeni semathetshaneni eNkayi uthi akula ovunileyo kodwa kuhola ihlekana nje kuphela.
Njengebhuli kasobhuku sikhanya singu-20 kodwa libe selithatha abantu abayi-6.
Ongusobhuku njalo wesigaba semkhayeni ngaphansi kwenduna uMvuthu eWange unkosikazi Jerita Ncube uthi komile emakhaya njalo kabathokozi ngendlela ingalo yosizo lukahulumende elulwa ngayo.
Nxa lihlala lingu-2 liyaphiwa okuyi-20 kg, kwakungumumbo i-20 kg yomunye. Nxa uwedwa uyaphiwa 10 kg, uhlala uwedwa uphiwa 10 kg. Kam 10 kg ungayidla inyanga yonke, uyadlani 10 kg akulalwa. Njalo umumbo wakhona kuyabe kule dodi, nxa usubiyela vele kuyabe kungalali lutho.
Umnumzana Joshua Ngwenya we-BHA Bethesda emangweni weJambezi eWange uthi ngesomiso sendlala le inhlelo kufuze zilande abantu kungakhethwa mhlobo.
Okusemakhaya kuyafika, ngikhuluma kathesi badla umgodla, kambe kusiyafikayo sona izikhathi kuyabe kunjani. So lapho uhulumeni zile akufanele avule elinye ilihlo elibanzi ngoba kunzima ikhonambijani. Thina esikwesabayo ukuthi abantu sihlala lawo, nxa singeke ukukhuluma iqiniso bazafa abantu kube sokungani thina sikho.
Isakhamuzi senkayi umnumzana Jamela Sibanda wenduneni uChugulu uthi ubukhuni lobu bengezwa njalo yikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Lapha emakhaya kule ndlala enzima kakhulu kakhulu kakhulu, ukuthi indlala sikhalethi kuza kuba lezidombolonyaka, njalo kulandlela zokuthi ungazincedisa ngoba imisebenzi ayitholakali lapha emakhaya.
Umholi kaZulu wakulesi sabelo umnumzana Richard Moyo kaphendulanga imbuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7 mayelana lesimo sendlala kulendawo lokukhethwa kwabaholayo kanye lokungenziwa nguhulumende ukuphathisa izakhamiza. Ngokutsho kukahulumende inani labantu abafika phose izigidi ezintathu zakuleli liyalamba njalo lokhu kukhangelelwe ukwanda ngokuya kwensuku. Abenhlanganiso ye-UNICEF bathi phezu kwendlala le iningi liyaswela njalo amanzi ahlanzekileyo okuyikho okwenza umkhuhlane wesihudo i-cholera iqhubeke isidla amalangabi njalo ibulala. Loba kunjalo uhulumende kakuvumi ukuthi isimo sendlala sesisibi eqina ngelokuthi amabele enele e-Grain Marketing Board ukusiza uZulu osebunzimeni. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.